ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Alengali tshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhlaka 8 lwezi 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Nxa uMinister of Finance engayilandela imbono lana izayenza ukuthi uhulumende wethu aphakame. But nxa ngaso izayilahla phansi, that means ukuthi it's no go area indawo. Ngoba thina sizwa ukuthi ubaba lana imbono yakhe yimbono emihle eletha ozayenza ukuthi lomkhono musukume.
Iningi labantu kade lisemhlanganweni wakobulawayo ukuhlaziya i-budget bathi iZimbabwe ingangcono iyekele ukusebenzisa imali yohlobo lwe-bond.
Umgwaqo lokho osuka eNkangala usiya eBedbridge udlula ngeJoburg. Umgwaqo lowo bathi wona kawulungelanga ukuthi izimoto zihambe. Kathesi kube kuyitara, kathesi i-dead road.
Izakhamizi zeChipinge zikhala ngokonakala komgwaqo kulindawo lapho bekhuluma kwingxoxo ebiqondiswa ngabe Studio 7 imanyene labe Media Center enzelwe eChipinge lamhlanje. Abenhlanganiso zeMelika abayabona ukhetho luqhutshwa eZimbabwe ngontulikazi abe International Republican Institute labe National Democratic Institute bahlale phansi lamhlanje behlaziya uphenyo phezu kwalolu khetho. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Emhlanganweni wakobulawayo ukuhlaziya uluhlu lwendleko kahulumende omnyaka ozayo ibhajethi ka-2019 iningi labantu lithi iZimbabwe ngabe ijiyane lokusebenzisa i-bond note ngoba kalincedi. Emhlanganweni munye umphathintambo ogatsha lwemali uProfessor Mthuli Ncube uthi usenikeze imvumo yokuthengwa lula kwamanye amazwe kwempahla esetshenziswa ngabesifazane nxa besesikhathini yama-sanitary wear kungela mbadalo yemithelo yejuthi. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ekobulawayo.
Lokhu kuphume emhlanganweni wokuthapha imbono kaZulu lapho kuqoqwa uluhlu lwendleko kahulumende i-budget yomnyaka ozayo kobulawayo phansi kwendikimba ethi enhancing efforts towards stabilizing the macroeconomic environment for inclusive socio-economic development. Okuthokozise omama yenkulumo kamphathintambo wezemali uProfessor Mthuli Ncube lapho ephendula imibuzo evele kubo mama ngemizamo eqondane lokutholiswa impahla yokusebenzisa besesikhathini eyama-sanitary wear. Uncube uphendule ethi usekufake ehlelweni lwakhe ukuthi limpahla ingabhadaliswa umthelo wejuthi ekungeneni elizweni. Umphathintambo ogatsha lwendaba zabesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi balemukela ngenjabulo lelinyathela.
Lapha sikhuluma ngama-sanitary pads akumelanga ukuthi siyangeni ngoba into eyenzakalayo. Ye, into eyenzakalayo and sicela ukuthi abantu bakuzwisise bakusapote. Mina njengominister wabomama le iprogramu ngiyayisapota njengenelukwazi ukuthi lo mama usesibhedi laye seko wakhuluma ngakho.
Unkosikazi Priscilla Misi Hayirambwe Mushonga oselesikhathi elisa ngelungelo labesifazana leli laye uthi uyakujabulela kodwa waphanga wathi kuningi okusamele kwenziwe ukuze kufezeke.
Esimele sikukhangele khathesi ukuthi manxabe sithi bazalungisa into yesanitary wear batshona. Kule nto ethiwa ngesikhiwa zero rating, kusitsho ukuthi siyabe sikhiphe i-VAT, i-value added tax, but also siyabe sesikhiphe i-duty kusanitary wear. So manxa sikhiphile i-duty kusanitary wear, it means ukuthi iyabe sithengeka ilula. But kuyabe sekusenza lapho ukuthi uhulumende nxa efuna ukuthi ayathola i-sanitary wear uyahamba eyenika ezikolweni imali yakhe ayikhipha ekuyithenga iyabe ilutshwana ngoba kade kuhlupha khathesi balanxa siyabangane kade befuna ukuthi basincedise.
Unkosikazi Mildred Dube ongusenator uphathe udaba lokuphungulwa kwemithelo yamakhampani aqhatsha abantu abaphila lobugoga.
Nxa uMinister of Finance engayilandeli imbono lana izayenza ukuthi uhulumende wethu aphakame but nxa ngaso izayilahla phansi that means ukuthi it's no go area siyindawo ngoba thina sizo ukuthi ubaba lwana imbono yakhe yimbono emihle eletha ozayenza ukuthi lomkhono musukume ngoba nxa sesikwanisa ukuthi khona khona sesisukume umkhonomi yikho sokuzaba lokuqhatshwa kwabantwana kumakhampani ngokho ukuthi khona ikhampani ukuze ingathethwa kumbe idebe mina ukuthi bayipay something labo ukuthi nxa ithethe umuntu imfake
Elinye ilunga lephalamende unkosikazi Meliwe Phuthi uthi okuqakathekileyo ukuthi uhulumende avule amafekithali abantu bathole imisebenzi.
Kule kuqale kuhulumende kasivule lamankampani la avaliweyo ama-industry asebenze wonke umuntu asebenze ngibona ingani asike sibe khona isidingo sokuthi umuntu afune ukufidwa yena lento yokwenza.
Iningi labakade besemhlanganweni lo belikhuthaza ukuthi ibond note lihle liyekele ukusetshenziswa ngoba kuyilo elidala inkinga eziningi elizweni. Kodwa ke usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe uDr John Mangujka uthi yena ibond note aliyindawo njalo lilokhe lilingana ledola leMelika. Uqhubeke ethi uhlupho elizweni akusilo ibond note kodwa ukuthi kule mihlobo yemali eminingi elizweni esebantwini njalo abantu baqhubeka befuna ukuthenga njalo nje. Uthi nxa abantu bengafunda ukuzithinta ekuthengeni kulakho ukwehlisa umthalo kuhulumende. Engena edabeni lwezimota zamalunga edale lephalamende uProfessor Ncube uthe lokho kuzenzakala ngesikhathi njalo kuzabonakala uhlelo olufaneleyo ukuthi bezithole lezi zimota. Amalunga edale athe wona imota ayazifuna ngoba ziqakathekile ekuqhubeni umsebenzi wabo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Izakhamizi zechecheche ejiphinge zikhala ngodubo lokungalungiswa kwemgwaqo osuka eThanganda usiya eTiretsi osubangele ingozi zomgwaqo eziningi. Iningi lezakhamizi lezi ebisemhlanganweni oqoqwe ngabomsakazo weVOA Studio 7 bemanyenela beMedia Center ngoncedo lwesigodlo someli weMelika eZimbabwe endaweni yamavinkileni awechecheche Growth Point. Izakhamizi zalumango bezikhala ngalo mgwaqo ukuthi awusahambeki. Lolu dubo zithi lubangwelwe la isinqumo sikahulumende sokwalisa ukusetshenziswa kweboloho leBechinaf Bridge ngabezimota ezinkulu ezithwala impahla. Asizweni esinye sezakhamizi zeChipinge South umnumzana George Zirima egcizelela udaba lodubo lomgwaqo lo.
Okukhulunywa lapha kukhulunywa ngomgwaqo. Umgwaqo lo osuka eNkangala usiya eBedbridge udlula ngeTrade. Umgwaqo lo bathi wona kawulungelanga ukuthi izimota zihambe. Kathesi kube kuyitara, kathesi i-dead road. So ukuhamba kwezimota sisuka khonapha checheche sisiya eTrade kukhanya nani kulezinye indawo ezikhanya ngani imota ziyenza ama-accident eziningi. Khonoko kubangelwa ngokuthi khona sokulama-pothole okunye sekugredwe umgwaqo nalowo sewugrediwe itara leyana ebekhona seyi-dust road. So sokusuka kuthithi i-politics zibamba khonapho abamakampani babamba khonapho sile kampani eyithiwayo yona i-green fuel. Ikhanya ilamarol lawana athwala inzimbe. So ukhanya ngani abantu bayakhonona ngokuthi khona izimota nezala zinkulu kakhulu so zihamba egwaqweni wona lwana zikhanya ngani yizo ezibangela ukuthi imigwaqo leyana iphambaniseka kwemigwaqo.
Alo-ke ngumnumzana George Zirimi isakhamuzi seChipinge South ekhuluma emhlanganweni owe-town hall oqoqwe ngabomsakazo we-VOA Studio 7 bemanyene labe-Media Center ngoncedo lwesigodlo someli weMelika eZimbabwe.
elizayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho oweVOA umanyene labe Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu liyamenywa kulezi ngxoxo eziza kwenzela endaweni ezilandelayo. Chipinge ngolwesine mhla ka 8 Lwezi, Mutoko mhla ka 15 Lwezi, Harare mhla ka 21 Lwezi, Gwanda mhla ka 26 Lwezi, Lupane mhla ka 28 Lwezi, sicine ngakontutu ziyathunqa kobulawayo mhla ka 30 Lwezi. Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo lingakhutshwa yileli thuba.
Abenhlanganiso zeMelika abayabona ukhetho luqutshwa eZimbabwe ngontulikazi abe-International Republican Institute labe-National Democratic Institute bahlale phansi lamhlanje behlaziya uphenyo olwenziwa ngabenhlanganiso yeZimbabwe International Election Observer Mission ngalolu khetho edolobheni leWashington DC khonapha eMelika lamhlanje. Okwenyanga ezikhombisa ezedluleyo abe-ZIEOM bebehlolisisa ukuthi lolu khetho lungabe lwaqutshwa ngokukhululekileyo na. Intatheli zindaba e-Studio 7 uNtungameli Nkomo ubesemhlanganweni lo. Ukhona nje kathesi sizaxoxa laye ngodaba lolu. Ntungameli, ngiyakwamukela.
Ngiyabonga ngwe.
Ye, ungasitshela ukuthi kuhambe njani emhlanganweni lo?
Emhlanganweni lo Chris uzakhumbula ukubana abenhlanganiso zombili vethula ugwalo lwabo ngabakunanzelelayo kulolu khetho ngendlela olwaqhutshwa ngayo kuze kuyefika kumpumela yalo baconcluda baphetha bona ukubana yebo kukhona babukhona ububelo kundlela lolukhetho olwenziwa ngayo nxa kuqathaniswa lesikhathi nesedlule kodwa kukhona okunenge okuhluphayo. Yikho ke ekade bekugcizelela lamhlanje bekulo ambassador Johnny Carson owayekuqula lenhlanganiso zombili lelabalibiza bethi iZimbabwe International Election Observation Mission. Ubekhuluma yena ngokuthi kuningi okumele kulungisizwe. Ukhulume ngodlakela ukubulawa kwabantu ngamasosha, wathi leyo into engamelanga iphinde ibuye yenzeke njalo. Ukhulume ngokwethuselwa kwabantu okwakusenzakala lanxa nje kwakungasabalalanga, kwakulobubelo. Kodwa udaba olukhulu akhulume ngalo ludaba lokungenela kwebutho kwezombusazwe. Uthe leyo yinto uMongameli Emmerson Mnangagwa amele ayilungisise ayenqabele njalo ngoba lapho okungenela khona ibutho embusweni wentando yeningi lo mbuso usuke ube ngowamasoja hatshi owentando yabantu esingathi democracy. Ukhulume njalo ngekomishini yeZEC uthe yayisilela kakhulu esingathi in terms of capacity ekubeni le siqwanga lolwazi lekhono lokuqhuba umsebenzi ngendlela la uthe hayi kumele iqiniswe ilungiswe njalo ukuze iqhube umsebenzi ngendlela eyiyo.
Manje ngemva kophenyo lolu bathi bona kwenziweni?
Ukhona okhulumileyo njalo owaleliqula kuthiwa nguLarry Geba bathe mane ngamanyathelo abawathathayo uzakhumbula kule by-election ebuyayo mhla ka-24 eMutoko kulinyanga bathe bazathumela iqula ukubana liyebona ukuthi lolu khetho luqhutshwa njani. Bathe sebezaphatheka kuma by-elections ukuze babone ukubana ukuthi ama recommendations abaphuma lawo ngemva kokhetho lusanda kwedlula ayalandelwa na kuba lobuvelo yini. Ngamanye amanyathelo asebewathethe kodwa bathi hayi bazaqhubeka belukhangela udaba lweZimbabwe belukhangelela eduze sibili ngelihlo lokhozi.
Manje bakhulumile yini ukubana khonokhu abakusolayo kuzasetshenziswa kudaba lwama sanctions?
Hayi gabachongo ukuthi kungasetshenziswa kudaba lama-sanctions. Kodwa uCarson yena simbuzile ngendaba yama-sanctions yona leyo. Ukuthi udaba lolu iziphathamandla zikahulumende zilokhu zikhala ngokuthi ilizwe kaliyiphambili ngendaba yama-sanctions. Kodwa njengeziphathamandla zeMelika eziningi u-ambassador Johnny Carson uthe yena akulanto enjalo izijeziso lezi ziqondiswe ebantwini thize bezanu-PF kaziqondiswanga kuzulu wonke weZimbabwe jikelele kumbe kulizwe leZimbabwe.
Hayi siyabonga ntungameli lo ke nguntungameli Nkomo intathele izindaba yeStudio 7 obesemhlanganweni wenhlanganiso zeMelika ezayabona ukhetho luqutshwa eZimbabwe ngontulikazi abe International Republican Institute kunye labe National Democratic Institute kade belomhlangano ke lamhlanje behlaziya lokhu abakubonayo. Alingakhohlwa uhlelo Live Talk lamhlanje uhlelo oluphathelane lendaba zabesifazane asihluzeni bomama lapho esikhangela udaba lwebudget oluphathwe kabanzi emhlanganweni owenzelwe kobulawayo lamhlanje siyazi njalo ukubana imhlangano efanayo iyenziwa elizweni lonke jikelele. Thumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkokheli yamazwe omhlaba ibheke ngeso lokhozi impumela yokhetho lokudinga amalunga edale lephalamende lakwelemelika lele Senate lapho ibandla lamademocrats eselinqobile lathola izikhundla eziningi kwedlula ibandla likamongameli Donald Trump elama-Republicans. Isiphathamandla senkonzo ye-Presbyterian Church kwele Cameroon sibike ukuba izifundo ezingamachumi ayisikhombisa lathoba munwe munye i-79 ezithunjwe esikolweni esisesabelweni se-Bamenda lomphathisikolo wazo ngomvulo zikhululwe lamhlanje. Iziphathamandla zesigabeni seCalifornia khonapha eMelika zibika ukuba sezisazi igama lomunye ovuke ubhova wadubula abantu abalithumi lambili bafa endaweni yokuzilibazisa izolo ntambama njengoba ngaleso sikhathi ubengelasithupha. Igama lakhe ngu-Ian David Long omhlophe obele minyaka engamachumi amabili lathoba minwe mbili i-28. Usomlomo edale lephalamende umnumzana Jacob Mudenda usekhuthaze ukwethulela izigwebo amalunga edale lephalamende aqeda phose ihlandla labo lonke eleminyaka emihlanu bengakhulumanga lutho edale lephalamende. Umdenda uthi lokhu kuzakhuthaza amalunga edale ukuthi aphatheke ekuthuthukiseni izigaba zawo. Kuminyaka edluleyo ugwalondaba lwedale lephalamende iHansard luhlala lusethula amagama amalunga aqeda iminyaka emihlanu engakhulumanga lutho ngitsho kodwa eholiswa imali yama-allowance okuya edale. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Maxim Kandla owalwa impi yenkululeko endawonye lomnumzana Bednico Bebe owayengummeli wenkayi North edale lephalamende onguye osungula lingxoxo.
Kuma laphana ke parliament akukho ngusuku umkhulumo kwecampaign unjengomuntu ocampaign ayo kusuku umuchaya islogan hayi kuyabe kulento eliyabe liyikhuluma emqoka okuyafuzwa ukuthi lawo ufake imfijo ukuthi bona hayi ngimcijo enje lapha mina ngithi kakubenje so that futhi abanye abantu abanjalo imicijo uyabe engalayo xa engalayo imicijo kuba nzima ukuthi asukume kuphela akhulume ephalamenti futhi ukuthi abanye uyahlala iminyaka izi 35 years engakhulumanga omunye ke njalo uyapho ngubhalelwa lokho kuthiwa yi-maiden speech afike ayibale ngoba yiyo evunyelwayo ukuthi nxa udebate ephalamenti uyibale ungakhohlwa ukuthi ephalamenti ovunyelwa khona ukubala yikuthi nxa udebate ephalamenti kumbe nxa unguminista unika i-ministerial statement yikho lapho ovunyelwa khona ukuthi ubale otherwise nxa udebate ephalamenti kufanele ukuthi lanxa ubhale phansi into oyibhaleyo ufanele ube yazi ngekhadi ukwanisa ukuyikhuluma ungayifundi kumbe kuthi ungayibali ephepheni lapho ubhale khona so izinto okunjalo kuyaphica abantu abaningi ngenxa sebengena ephalamenti
ya mnumzana mkandla wena njengomuntu ovotayo ukuthatha njani ukuthi uzwe kuthiwa umuntu omvoteleyo ufike wahlala 5 years engakhulumi lutho
kuba kuhlungu kakhulu and then ubhebhe lapha uvula abantu amehlo lendlebe lokuthatha i-decision engathathwa kusasa iqiniso elipheleleyo siyahlupheka sibili ukuthi umuntu uyabuya ekhampeni ukhampenelwa lapho esehluleka khona abe ekhampenelwa ngu-campaigning manager wakhe uchief elections agent yena ukuthi vele ezikhulumile nebantwini kakwazi uyalungiselwa ne-program basuke abantu laba behlala eparliament 5 years besebenzisa izimota zona zana abaziphiwayo balanda zona yikho ubona bephonga uvotelwa nje beqamele leyo phathi kuphela ababe bebona ingazani ila abantu laleyo phathi leyo abantu bangikhona upresident wakhona ngabamazi kuzokuza yena ngokwakhe yena u-m p yena lowo kumbe ngabe ngukhansela kuyafanana ngabaziwa kodwa baza kuyafakwa nje kuphela khona laphana ngenxa yephathi ibizo lephathi i-capability yomuntu yona leyo ingekho siyahlupheka ngama-report back ukuthi khona umuntu ezoripota back ku-constituency ukuthi sevele ephalamenti ukhulumeni uhambiseni wenzeni kukhulunywane ephalamenti
kodwa mnumzana bhebhe siyabona ukuthi bakhona abanye uthi nxa umbona uzacabangela ukuthi ngumuntu ongasukuma sibile edalele ephalamenti akhulume ehlale ekhuluma abantu abafana labo Jonathan Moyo esizwa kuthiwa laye waqeda isikhathi sibile engakhulumi lutho kathi kuyaba kuhamba njani
isikhathi esiningi njengoba ngithile ukuthi ama-ministers bale advantage kumbe ukuthi kungcono okwabo ukwenza ngoba bayayenelisa ukuthi nxa enika i-ministerial statement elokuveli ephalamenti akhulume lapha singakhangela kakhulu-ke sikhangela ama-members of parliament umuntu ongasomina umsebenzi wama-members of parliament yikuthi angangena ephalamenti nxa kule debate ekhona kufanele ukuthi laye asukume akhulume izifiso zabantu mayelana le debate yona leyo eyabikhona ungaze ukhulume okungekho izifiso zabantu ezingaqondananga le debate ekhona bayakuhlalisa phansi abakuvumele ukuthi ukhulume so isikhathi esiningi ama-parliamentarians amaningi azifica sele challenge ukuthi kuzafakwa i-debate mind i-order paper ye-parliament ibuya ibhalwe ngesilungu yonke into ibhalwe ngesilungu umuntu wenkosi kafundanga lesikhiwa kasiko kasazi lanxa evunyela ukukhuluma ngesindebele okokuqala okuvele kubhaliwe ku-order paper kakuzwisisi so lanxa engadibhayitha ngesindebele ngenxa yokuthi vele okwakuqala kazwisisanga ukuthi kuyini okufanele ukuthi akwenze nxa edibhayitha ngetopiki eyabe ifakile ahlabe ne-challenge kumntu wenkosi khonapho ngakusela nto angayenza sezitshayelele uvalo okwakhe sebo ukuthi khona hhayi iphathi nginephathini phela ngu-chairman webranchi kumbe nginephathini bamfakile ngoba ngithandwa ngupresidenti kumbe nginephathini bamfakile ngoba yimi engidilide abantwana abatshaya abanye nxa ungafuni ukulalela into ezinjalo nje ngumuntu osesiyahlala nje athi khu khonaphana ngoba nxa ususephalamenti akufanani langale ngaphandle nxa ukhampeni ukuthi wenza kantando kula bantu abakusapotayo iphathi yakho iyakusapota wena uthandwa ngupresidenti
mnumzana mkandla kuyini okumele bakwenza abantu
abantu kabenze i-recall umuntu onjenganaloyo amandla asebantwini bemdemonstratele kakhulu ngoba kathesi ingozi esesiyikhangelane layo i-devolution umuntu onjenganaloyo ngento ye-devolution uyafike ezilalele khona ngale vele ukuthi vele yona i-devolution iqalela ngabe kuthiwani kazi lutho khonokho okhulunywa ngoba kubhebhe ukuthi khona ngale kuyabe kumnyama vele umuntu yenaloyo abe lokhu esafuna i-induction bemu-oriente konke khona lokhuyana kunzima sibili ukuthi khona umuntu yenaloyo siphile laye esiqintini njengezakhamizi kumbe njengabantu abaku-constituency kumbe kuma-wadi umuntu yenaloyo semele ikhutshwe ngabantu engazakhutshwa yiphathi
Nomzana Bebe, kuyenzakala yini ukuthi abantu bamdemonstratele umuntu oyabe lilunga ledale lephalamende azasuke?
Kuvele umthetho ukhona ukuthi khona umuntu nxa abantu bengasamfuneka kudinga ukuthi bademonstrate. Bayakwanisa abantu ukuthi benze lokho kuthiwa yi-petition, but I think nxa ngingaphambanisi kufanele kube yi-2/3 of the number eyamvotelayo abantu abakuvota sona. So ngaleyo ndlela umuntu lwana uyakwanisa ukuthi bambize ephalamenti. Kodwa angiboni ukuthi kungasebenza khonokho as long as umuntu lwana engene ngamandla ukuthi kusupportwa ngupresident webandla lephathi yonaleyo, kusupportwa ngabakhulu bephathi yonaleyo. Ngoba phela ukuthi lithole ama-signatures kuyafuna ukuthi asupportwe yiphathi yonaleyo futhi.
Lo ke ngumnumzana Abednego Bebe owake waba ngummeli weNkayi North edalele ephalamende ubexoxa endawonye lo mnumzana Max Mgandla owalwa impi yenkululeko.
Yebo yebo yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la kuFacebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi uhulumende uselungiselela ukuthi ingozi yebhasi ebulele abantu abangamachumi amane lesithupha i-47 yalimaza abangamachumi ayisithupha lanye i-61 izolo eRusape inikwe isimo se-national disaster ukwenzela ukuthi abalimeleyo kanye lemuli zabatshonileyo bethole usizo oluvela kuhulumende. Umongameli Mnangagwa uphinde wasola abachayeli abangachayeli ngonanzelelo labangalungisi izimota zabo esithi bafuna ukuphuphula inzuzo yabo kuphela. Ngalokhu uthi kufanele bajeziswe. Amapholisa lamhlanje athi ingozi le ibangelwe ikuchayana kwamabhasi womabili emhlubulweni hathi ukungqikilana kwawo njengalokho obekuphuma kweminye imbiko. Amapholisa aphinde akhuthaza abantu ukuthi beze eRusape General Hospital ukuyadingisisa kumbe balezihlobo ezitshonileyo kumbe ezilimeleyo kulingozi. Khatha savume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba. Iningi labantu abakade besemhlanganweni wakobulawayo wokuhlaziya i-budget bathi iZimbabwe ingangcono iyekele ukusebenzisa i-bond note. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi uhulumende uselungiselela ukuthi ingozi yebhasi ebulele abantu abangamachumi amane lesithupha i-47 iyenziwe ibe i-national disaster. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama ngoChris Gandhi, sidibaneni njalo ngo 6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.